aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlangana kwephasika leIndependence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Abakholo lwesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholo emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika.
Lokho kudlala umacathelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye, banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kuwoza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lephasika, silethulela ingxoxo lomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBelitane, uAngelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika. Ingcwethi kwezokholo lwesiKristu kanye lenkokheli yalolukholo zithi ela lonyaka ikhefu liqakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasitshiyagalolinye lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lwesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi kungu-Dr. Lamiel Piri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu kubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula, walethwa yikuzinikela kuloku uhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. UJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho oqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le holiday ye-independence lapha eZimbabwe hayi ayisiko kuhlela komuntu, kodwa ke ikuwelana kwezinto nje esingathi ke yi-coincidence. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu ke bayahlupheka.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian, CCAP, umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokhu akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele hatshi.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza SCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le-Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lePasika liqakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elilesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lePasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iPasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kubulawayo esithi angeka khutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela. Amanye amaholide la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana loNkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePasika.
Ikhefu lePasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo, uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamakgwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo ke lolo asilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi leqala ikhefu lePasika abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bahambanga ikhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla lokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi yisikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Hayi, into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli, makeni sibambelele sibekezele singalashi ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ukholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahlini ithemba bakithi, kuzaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi, liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
Yikho kanye baba, kuqakathekile lesi ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni sabe sikhulekela ukuthi kube nokubelo kodwa okuqakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sihambelele kuJesu umuntu wazi uJesu yikho manje okuqakatheke kakhulu ngoba okunye njengoba nansijo nje kuyakuba lokubi kube lokuhle impilo vele njengoba nasiyazi injalo but okuqakatheke kakhulu ukuthi la kukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu ukholo lethu kumele singabi lokuphinda kuza khonapho-ke kuqakathekile ukuthi sibe yilabo abakhulekayo sikhumbula ilizwe lakithi sikhumbula wonke amazimbabweni abalapha kuleli nabasemazweni mhlaba jikelele kumele labo sibe sibakhumbula siphakamise isiphambano sikajesu sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka nasingalahli ukholo lwethu singalahli ithemba lethu
Lo-ke ngumnumzana Mpindebele umfundisi wabexoxalo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Silokhu sikudaba lunye izakhamizi zeCholocho esabelweni sangenyakatho emaNdebeleni ziveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhlaka 18 Mabasa lona elinanzwe izolo besithi kubo yebo leli langa elihle kodwa halila zithelo ezigabeni sabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeCholocho zithi lihle kodwa izithelo zalo kibo azikho ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu isakhamuzi seCholocho uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Kuyafana ngavele kuyadura izithelo kuyadura yonke into. Ngifile kona ikho emagarajini zithwele nzima vele hayi independence osiyadlala ngawo emagarajini kunamafiweli yonke into iyadura bavuma ukuthi enza amabhondi bavuthisa amarandi thina sisebenza egoli phela sisebenza ezimbabwe so egoli sithwele nzima bathisa amarandi esitolo amabhondi abavumi bathi amabhondi abawafuni
umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane lo Ndlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula eCholocho
hayi lona ilanga konke nje kuthule ukhanya nje kodwa hayi umomono uhamba kuhle kodwa nje hayi kuthule kakhulu kubhizinesi hayi akulalutho nje walibona sihlezi kangaka
umnumzana Chamji Ndlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo
mina kandiboni kulilanga elihamba ukuthi litshengisa uzibuse so ke hayi independence lapha khayingani icubile le iyacuba kayi siyohamba ngendlela esijwayeleyo
osakhulayo ukhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo
uzibuse is ilanga wona uright sibili ilanga kumele silicelebrate but nxa sikhangele isimo esikhona kekathesi akulandingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse nganike umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthanya isinkwa sabe sikhwelile izinto ziyakhwela ama-salaries abantu akhwela kancane kodwa uthole ukuthi izinto zikhwela kumbe ka-3 ka-4 kulama-salaries abantu so ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima
izolo eCholocho bekungela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo kwesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisebuyangeni obesabekayo izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwe munye 39 ilizwe lathola uzibuse kodwa eCholocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana kwabantu emkhosini wokunanza leli langa ngimele iStudio 7 ngiseCholocho Nimu Anastasia Ndlovu.
Wo Life Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabanengi ngaleli kefu lephasika. thumelani text message unombolo ezithi 0012024605318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo inombolo njalo 0012024605318. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela kukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lengqubekela phambili? Okuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi lejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa laye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afaka ama-conditions akwaziyo ukuthi asuza yenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye president asuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhothi ukuthi Mnangagwa urigile ama-election. Sibone lo Mnangagwa laye elokhethi uyancinisa uChamisa elokhu bedlala umacatshelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lo muntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Isipho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxuphe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela akulali lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayayenza benza imizamo kodwa uhlupho olusuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusiba labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya akasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuZanu, abanye baku-MDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungeZanu, ungathi uyakhuluma ukuthi unge-MDC. So khona kukhanya kungathembani, yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le eyenziwa ngabanye abantu abasengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uzibuse izolo, umongameli Emerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezama-bakeries kanye lenkampani ye-Silo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele ukuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esiwufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena avula amakhampani esenze wonke. Kumele kube namabhizinesi enza lokho hathi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GMB, abo-Zinara, ama-Parastatals, abo-Tel 1 kule corruption emangalisayo, kule corruption esabisayo. So ingaba indlela na ukuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule corruption esabisayo. Siyakwazi GMP ufuel singathi economy yonke igcwele i-footprint corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa upresident Mnangagwa bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZNPF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi angiboni ukuthi kungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lo mnumzana Masimba kuchira ingcwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastle Lake Premier Soccer League.
Kuphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqele eChickenini ngemva kokuba linqotshwe kwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. IChickenini lingene kwimidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe kusigaba saphezulu, kodwa litshaywe nge-1 kanyali iqembu lenkezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyaleli lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yithobamunemunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leWangeli leFC Platinum eColliery. Iqembu leWangeli lemiklomelo yithobamunemunye okutsho ukuba lingahwitha eleChicken Inn nxa lingathola loba owodwa umklomelo, ikanti iqembu leFC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kweleChicken Inn nxa linganqoba eleWange ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga leZPC Kariba, okuyimpumela elitshiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingelwa ngitsho owodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kwimidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala bengujikilo bhanqale leTel 1 kungela qembu elenelisey ukulitshayela emambuleni. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwara uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe, namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasokubuya omunye. So lokhu bekukhangelelwe i-result le. Kukanti kodwa iqembu eleChicken Inn lapho edibane leqembu eleNkezi Platinum, ngokubona kwami iChicken Inn yatshengisele ukuthi hayi iyasilela, ikakhulu umdlalo abawudlala leqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaputani uDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume eground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi iChicken Inn yebo baqalise kuhle kodwa abakhanya abakabi liqembu eseli Julie.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leBlack Rhinos lizadlala leCapes United ngaseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela leHarare City ngaseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona leHerentals. Elemanyika Diamonds lizadlala leMushwane Stars ngaseGibo, kuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leTriangle United ngaseBapa Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa lomculi uAngelini Mhlanga.
Namuhla lusuku lwePasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi sikange ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uAngie.
Igama lami ngu-Angelina Mhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane naseNelspruit. Ngase ngifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngimncane ngisechurch eNelspruit lakosengwayo.
Kuenji waqala ukucula esemncane, ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kweleBhilithani.
Ngilama album ayi 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's going to be a house music and it's beautiful. AUK ngisebenze labo Rebecca Malope beze bebuye lapha. Ngisebenze labo Sipho Makhabane, Benjamin Dube mabebuye lapha. And then ngisebenze lamanye nje ama local artists ase UK. And then ngase ngisebenza la lo Tekshua Zama from Zimbabwe and Lebo Sihobela.
Obasanda usiphuma kulumsakazo weStudio 7 kuhlelo hoza Friday ngephasikazi lo NG umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela kosengwayo and kwakuculwa laphana andiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngeke ngivume engayincediswa khona ngulokhu sengingonyama music. Usiphephelo aleyo ke bayayithanda, even masi kumashow bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda ingoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju because kulohlala nami engafuturisha khona uTekshua Zama. Ngihlabele lendo sakusa i-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo kaAngie njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena uthini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe sicula njalo. I-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon, and abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela. Inamba ngu 077-518-50685. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke uAngie obexoxa lo Ezra Chisas Banda beseBhilithani. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.